Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela kustudio 7 ngesonto mhla ka 23 kuNcwabakazi 2020 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Sebe sedlula ikhulu lamathumi amahlanu 153 abantu sebebulewe umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe. Bayakhala abavela kwabanye amazwe abavalelwe eTownsend High School koBulawayo kusenzelwa ukunqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19.
Asikwazi ukuthi bakhona abagulayo noma bakhona abangaguliyo. Sisebenzisa ama-toilet ndawonye.
Abadabuka eZimbabwe abahlala kwele South Africa bathi bafuna ukuvala ngqi umngcele wakwele South Africa lele Zimbabwe ngolwesihlanu.
Iboda sizoyivala kuzokwenzakala ngoba akusela ngenye indlela okungasikufa yikuphi.
Kodwa abasekela uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa bathi abantu laba bahlokoza indlu kalonyovu.
Nithemba i-ANC izavula amehlo ibone ukuthi abantu laba baganga nje besiya ngale.
Sizalethulela ezamasiko, ezabatsha nezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Sokulabantu abedlula ikhulu lamathumi amahlanu 153 asebebulewe umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe phakathi kwabafika phose inkulungwane eziyisithupha 5893 asebahlolwa batholakala bele coronavirus. Uhlangothi lwezempilakahle luthi kunani leli sokulabantu abafika phose inkulungwane ezinhlanu 4629 asebephepheke kumkhuhlane we-COVID-19. Ulabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe abavalelwe eTownsend High School koBulawayo abathi bathole nzima kuleyo ndawo. Bathi bafakwa kuleyo ndawo besanda kubuyela ekhaya bevela kule South Africa, eBotswana lamanye amazwe kusenzelwa ukuvinjwa ukumemetheka kumkhuhlane we-COVID-19. Abakhulume lomsakazo weStudio 7 bathi kuzwisa usizi okwenzakala eTownsend High School okulabanye abagulayo labanye abaphile kahle abahlangana endaweni zokugeza ezokudlela lezinye. Sixoxele abambalwa abathi sebezama ngamandla wonke ukuthi bakhulumisane lohulumende kodwa kukhanya ngani kuyehlula. Omunye wabo ongafisanga ukuthi siveze igama lakhe uthi kulabanye njalo asebebaleka esikolo lesi bengatshelwanga isimo sabo.
Isimo lapha esikhona ku-quarantine eTownsend koBulawayo sibi kakhulu. Singomama abalabantwana, silabo gogo, silabo mama abazithweleyo, silabantwana abancane. Kunzima, akulamanzi, ukudla esikudlayo nje akufanelanga ukudliwa ngumuntu. Seni lapha sivuka silinde insimbi ikhale siyelanda iporridge kulandele itiye. Isinkwa esiletiye engelachako. Awubuzi muntu, uyathatha kuphela uyadla. Okulandelayo emini sibona ukudla kubuya kuthwe sidla konoko khona. Sidlala izichebo zalapha yicabbage, ngama chance, yibeans. Asibuzi lutho, siphonga uphiwa nje. Sibuye sihlale lapha ethini esikhona edomini esikulo siyi-10. Silogogo ogulayo. Silo mama olenkinga laye. Sisuke eGoli sonke sisuswe ezinkinga zethu. Pho lapha asikwazi ukuthi sihlaleleni kangaka.
Ngikuthi kumele lenzeni.
Abanye babuye eBotswana, abantu lapha abanye abathestwanga. Abanye bathestiwe kodwa ama results asilawo. So asikwazi ukuthi bakhona abagulayo noma bakhona abangaguliyo. Sisebenzisa ama toilet ndawonye. Sisebenzisa izindlu zokugezela ndawonye. Siyahlangana e-kitchen sithatha ukudla singawonye. Sinjalo asizazi izimo zethu zempilo ukuthi siminga. Akula nto abasitshela yona ukuthi sihlaleleni, silimele silinde okwensuku ezingaki. Sesithestiwe asila ama results. Abanye baphumile izolo bengalawo ama results. Abezempilo asibaboni, abasichazeli lutho thina. Sagcina bezosithatha bezositesta sabagcina lapho. Asila lapho esikhuluma labo khona. Asilambuzo esiyibuza bona lapha esikhona eTownsend silindwe ngamapolice si la ma social worker aba yibo nje abasincedisayo ngokuncane khona lokho khona
lo ngomunye wabantu abavalelwe e Townsend High School kobulawayo ocele ukuthi singavezi igama lakhe ngasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lomphathi intambo ozempila kahle u retired General Constantino Chiwenga obengaphenduli umakhale kukhwini wakhe abantu abahlolwa batholakala belegciwane le COVID-19 bathi babandlulula ngabomakhelwane izihlobo labanye eZimbabwe uMavis Gama usethulela lolu daba
omunye wabantu laba ngunkosikazi Thathenda Manzungu ohlala eMilton Park eHarare
when the rapid results team for testing came to my place a woman where I stay came to my door
ekubuyeni kwabe rapid results team ukuzongihlola emzini wami ngezwa omunye wabomakhelwane lapho engihlala khona eqoqoda ngathi ngokumvulela wangitshela ukuba uzongazisa ukuthi abantwana bakhe bethukile kakhulu ekuboneni abezempilakahle befika emzini wami
PPEs
baningi abantu abakusimo esifanayo osokwenze inhlanganiso ezijiyeneyo zingenele ukwenzela ukuthi abantu bafundiswe ngegciwane le COVID-19 unkosazana sichasisile Ndlovu umqondisi wenhlanganiso iso yeGwanda Community Youth Development Trust ukhuthaza uhulumeni ukuthi afundise abantu ngomkhuhlane weCOVID-19
ama cases eCOVID-19 especially local transmission are increasing almost daily njalo futhi enye into enginanzelelayo ukuthi khona abantu nje emphakathini iCOVID-19 abayithathi ngendlela ethusayo
umnumzana Ivan Thakabada olwela ilungelo likaZulu uthi kunenge abantu okumele babekwazi ngomkhuhlane weCOVID-19 ikakhulu nxa umuntu evalelwe endlini elomkhuhlane lo
even the issue of quarantining yourself you realize
lendaba yokuzihlalisa kwedwa e-quarantine uzathola ukuthi izihlobo zakho ngokwazo ziyabe sezikwesaba kuthi omakhelwane bona asikhulumi bathatha isikhathi abantu ukuthi bakwamukele
knows you it takes time for them to accept you
uGeneral Constantino Chiwenga ophethe ugatsha lokahulumende lwezempila kahle uthi seluza kuguquka kakhulu lolu hlangothi ukubalisa ukuphathwa komkhuhlane weCOVID-19 lo ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevisi Gama
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eZimbabwe ususebenzisa isatellite SES-5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okunenge ngalokhu, ngenani ebulenjini beinternet. Livule ikhasi leVOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook kuVOA Ndebele nakuTwitter kuVOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Kulabanye abantu abadabuka kweZimbabwe abathi bazavala ngci eBed Beach leMessina ngolwesihlanu umongameli Emmerson Mnangagwa aze asuke esikhundleni. Bathi uhulumende kaMnangagwa wephula amalungelo kaZulu njalo wenza ubukhohlakali obomangalisayo leziphathamandla zikahulumende. Omunye wabokokela umkhakhaso lo umnumzana Sifiso Khulumani uthi kulabantu abaningi okumangalisayo abathi bazavimba eMessina ukwenzela ukuthi izimota ezithwala impahla ezivela kule South Africa leZimbabwe zingedluli kuleyo ndawo. UKhulumani uthi baqhuba umkhakhaso lo ngaphansi kwesihloko esithi hashtag Zimbabwe Lives Matter esasungulwa ngumnumzana Julius Malema okhokela ibandla eliphikisayo kule South Africa ele Economic Freedom Fighters.
Njengoba thina siyiZimbabwe EFF sizokuyivala iborder, hayi siyivala thina siyiZimbabwe EFF kodwa sixhasa lolu hlelo lwe hashtag Zimbabwe Lives Matters. Sizobe sikhona mhlaka 31st lapha eMessina sivala iborder sisithi uhulumende waseZimbabwe akayehle esihlalweni ngoba wehlulekile akula kutshalungisile so sichasa singamaZimbabweni sihamba singamaZimbabweni sinema wonke umuntu ngobuningi amaZimbabweni wonke jikelele
singathi uhulumende wakwele South Africa uthini ngodaba lolo
uhulumende wase South Africa Saka khulumi okuningi ngakho ngoba vele uhulumeni wase South Africa njona sekuqaleni akakaze azihluphe ukukhumbula ngalesi sikhathi sika Thabo Mbeki. UThabo Mbeki wahamba wathi sekuya nempendulo kusaphethe lo umongameli omdala lo umgabe waphendula lempilo lethu yonke into iright eZimbabwe. So thina singamaZimbabwe nakumelanga sithembele kuhulumeni wase South Africa kodwa kumele siziphakamele mangabe bayaxhasa abaxhase ngokusiza bakhuphe umfo wabo lowo ngumnankagwa ngoba babonke kusadiki.
Ye so ke singathi kuyenzakala kodwa ukuthi livale ibhoda.
Ibhoda sizoyivala kuzokwenzakala ngoba akusela ngenye indlela okungasikufa yikuphi. Kumele lowo mngwele uvalwe singamaZimbabweni sibambisene sisonke sizokulungisa.
Ye so ulibona ngani kulabantu abaningi abazabe bekhona apho kuvale ibhoda.
Abantu abaningi bazoba khona ngoba ake akunamuntu oyamukela lesi simo esibhekane laso. Okunje sikhuluma kunje imisebenzi ayikho, impuphu yahlupha, amanzi ekhaya akula. So akula ngenye indlela kumele singamaZimbabweni siphakame ngobuningi bethu sibiyolele lelizwe. Ikakhulu labo abantu abakudiaspora laba abantu abaseSouth Africa. Asisukumeni thina, sisizeni sixhaseni ngobuningi bethu. Siyene mesina mhla ka 31 silwelwe ilizwe elingelethu lama eSouth Africa singama visitor.
Umnumzana Sifiso Khulumani udabuka kwele Zimbabwe. Sixoxe laye eseJohannesburg kwele South Africa. Kodwa abalandeli bebandla lezano PF abanjengomnumzana Belief Gawule bathi abantu laba bahlokoza indlu kalonyovu.
Amadoda la asebenza le EFF njalo bayazama ukufinyelela kwi-ANC ukuthi bathole i-support kwi-ANC. Yikho abakuzamayo kakhulu besebenza lezitha i-CIA ikhona phakathi kwabo babhizi sibili abantu laba abalali basebenza usuku lemini.
Bazayenelisa yini ukuthi bavimbe khona ngale mngceleni xa sikhangela ke ubudlelwano phakathi kwele South Africa lele Zimbabwe.
Abasaze bephumelele ngoba mina into engiyinanzelelayo ukuthi i-ANC njengohulumende okhona we-ANC eSouth Africa ngithemba i-ANC izavula amehlo ibone ukuthi abantu laba baganga nje besiya ngapi. Nqabengakona i-ANC akunanzelelanga okulandelayo yibo ngoba abantu laba uhlelo lwabo lunabile besebenza labo le EFF. Njengoba kathesi ukhuluma nge-EFF Zimbabwe, i-EFF into zabo malema lezi. Njalo le themba kodwa ke ngathesi G40 iyazama ukungena la ku-ANC, izama ukuthi gain ground la ku-ANC.
Angavimba ngciko nangale ke emngceleni kuzayenzakalani kwele Zimbabwe njengoba siyabona ukuthi imoto ezinkulu lezi zithwala ukudla, imoto ezithwala into ezijeneyo ngasozenelisa ukuthi zingene kwele Zimbabwe. Njalo ziphenduka zisuka kwele Zimbabwe zisiya kwele South Africa lazo ziyahlala isikhathi eside e-Bad Bridge. Kungenzakalani khonapho?
Bengavimba lapha ibhoda leyi. Ibhoda leyi yibhoda thina eqakatheke kakhulu kwelakithi ngapha kwelamaNdebele ngoba kakhulu emhlubulweni wethu lowo siphila ngayo ibhoda leyi. Omalayitsha abantu abayimpa into ezibuyayo zonke, ukudla okuvelele South Africa, yonke into ivelele South Africa.
Umnumzana Belief Gawule ngumlandeli webandla lezano PF sixoxe laye ekubulawayo. Okwamanje uhulumende kamongameli Cyril Ramaphosa usenda kuthumela eZimbabwe abantu bakhe kodwa kukhanya engazani akulalutho abaphenduke belubambile ngenxa yokuthi bakhulumisana kuphela lomnankagwa. Inhlanganiso ezithiyeneyo zithi kulabantu abaningi ababotshwa eZimbabwe khona manje okuthiwa bafuna ukugenqula uhulumende kamnankagwa. Singangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuthi sokulabantu abedlula izigidi ezingamashumi amabili 23 million asebehlolwe batholakala belo mkhuhlane we-COVID-19 emhlabeni wonke jikelele. Wayengumongameli wakwele Nigeria umnumzana Goodluck Jonathan owenze umhlangano izolo kwele mali namasotsha kanye losanda kususwa esikhundleni sikamongameli ngenkani. Umnumzana Ibrahim Boubacar Keita uthi kwenzakala ukuthi kungalungiswa ukususwa kukaKeita olokhu evalelwe enkambeni yamasotsha. UJonathan uthunywe yinhlanganiso ye-Economic Community of West African States. Uqala kusasa umhlangano webandla lama-Republicans
we-Republican National Convention ukukhankasela umongameli Donald Trump ukuba ancedise kukhetho lukamongameli oluza kwenziwa ngolwezi lonyaka. Okwamanje sike sizwe ezamasiko.
Senganamasiko
senziwe manje
lobaba mkhulu
babelo.
Linganjani zulukandaba lapha elikhona endaweni zonke zomhlaba ezijeneyo. Ye lamhlanje ke kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu zonke zonke. Sikhuluma ngokukhahlanyezwa kwabesilisa ezindlini. Kambe kuyenzakala kumbe akwenzakali ezindlini. Ye silobaba umqondo obazimagonya lo mama usakhilelene uMadube. Lezi zingcwethi kwezamasiko esintu. Kale ngabe bamagonya. Kulaba silisa yini abakhahlanyezwa ezindlini lapha?
Bakhona esikuzwayo lezinye indaba esizitholayo emaphephandabeni lokunye sikuzwa nje ngemilomo abantu bezikhulumela ukuthi awu kuzibandakithi hey kwazwahlupheka umntana omuntu sekuthi akabuya ngekhaya nga wazihlalela ekhaya umfazi wayehlonipha wayehlonipha wayengubaba sibili umuntu wana kanti-ke ukuhlukunyezwa kwabobaba kuvame isikhathi esiningi ukuthi kube yinto okuthi lapho eliyibonela khona isiphuma egcekeni umuntu uyabe vele eselimele ngaphakathi nangokwakho ubaba ngoba kuthatha isikhathi ukuthi indoda itshengisele eqinisweni ukuthi hhayi madoda lapha mina ngiphila ngidliswa kaloklubhu la
Madube nanto udaba khona mama
ngizavumelana lo ubaba umagoni indaba ekhona yokuthi obaba ezindlini bahlukunyezwa njalo uhlangothi lwabantu uvame ukuthi uze kuthiwa ukuhlukunyezwa kwabomama ezindlini nabantwana ebese kungani kuthiwa obaba babafani kakhulu enkulumeni but obaba ungakhayela i-percentage yangikhona bahlukumezeka okudlula omama but bona abaphumele egcekeni njalo ungazuze ubona ubaba sephumele egcekeni ekhuluma ukuthi lapha ngiyahlukumeza mengihlukumezekile kumbe kuthe kwathi yabo kuyinto okwangibona isikhathi sokumdlile ngaphakathi kokuthi lokuphila kasakwanisi ukuphila kuzo abanye obaba uzuze uphonguze kuthiwa uzibophile kumbe uvuke thula yabe kuyinto zonke ezihambelana nokuhlukunyezwa kwezindlini bakhona sibilo mama omama sibili abangobhatista sibili abachaya obaba ukuthi umchaya ukuthi amtshele ukuthi ungaphumi endlini uyaripota umntana abantu uba free my part angavele engene endlini mhlawumbe sekhone nokuthi ngasenelisi ngaselalisi noma elemali kaye nelisi uyisebenzisa kunomuntu oyi-control endlini okuthi ukuthi ubaba kumele umekele adlala indima kababa endlini ungamhlukumezi ngamazwi ungamhlukumezi langezandla okungasitshayi futhi obaba futhi ngizawabeka kube kafitshane ukuthi it's not that ababenelisi kusifaka isandla but uyabe umuntu wenkosi engazange akunika ukuthi umuntu ongumama uyafaka isandla so ubusumenza wokuthi ulwa naye ngamagama ulwe naye ngezandla umu-abuse emotionally and physically so i-domestic yabobaba izinga langikhona liphezulu kakhulu
naso-ke indaba khona bamagonya uthi angakutshayeze kuhlala amadundulu sibili kube njalo
ye hhayi khona bengakwenza sibili kodwa eyi kunzima dube akunzima sibili mfowethu
hayi-ke udaba lethu luma lapha lamhlanje ebesiquka khona lo mnumzana mnqundo obazimagonya lo nkosikazi sakhilelilene uMadube lezi zingcwethi kwezamasiko esintu saqhubeka ngodaba lolu lokukhahlanyezwa kwabesilisa ezindlini ngeviki ezayo soku isikhathi sohlelo lwabasakhulayo
lingali tshona njalo mthwakazi omuhle Zimbabwe muhle siyadibana njalo kuhlelo lwethu lwabatsha igama lami nguMike Woke namhla kuhlelo sixoxa le ntatheli izindaba esanda ukuthola umklomelo kuhlelo oluqoqwe inhlanganiso yeSADC iSouthern African Development Community kuhlelo silo Prosper Ndlovu Ndlovu ngiyakwamukela kuhlelo awusitshela okuningi mayelana ngohlelo lwe-2020 SADC Media Awards.
Ngiyabonga ukwamukela ehlelweni. Okokuqala engakusho ukuthi iminyaka yonke ivele ilala uhlelo oludinga ukuthi intatheli zendaba ezibhale emaphephandabeni kuma-radio lama-television kuthiwa i-broadcasting bancintisane ekutheni kubonakala ukuthi ekubhaleni kwabo bayancedisa yini ukuthuthuka kwenhlanganiso ye-SADC.
Kuyini okwenza ukuthi bakhethe wena ukuthi ube ngomunye ngamunye wabathole umklomelo kulolu hlelo.
Okubalulekile ukuthi ukuphiwa kwalesi sicocombu umklomelo lowo unikeza kuphela umuntu oyabe wenze umsebenzi obukekayo kwedlula yonke. Ngakho-ke ngiyakukhola lami ukuthi phakathi kwezizwe zonke okuvela khona intatheli zindaba under iSADC kutho ukuthi ekuncintisaneni kwethu kukhangeliwe ukuthi indlela mhlawumbe engibhale ngayo, indlela engitshengisela ukuzwisa ngayo ukusebenza kwe-SADC lendingeko zayo kwaveza ukuthi umsebenzi wami muhle kakhulu. Engiyakukhola ukuthi yikho kwenza ukuthi bangikhethe ngithole i-first prize yona leyo ngaphansi kwe-category ye-print.
Kuqakatheke okungakanani kuwe njengentatheli zindaba edabuka kwele Zimbabwe ukuthola lo mklomelo?
Ukuphumelela komuntu wonke kuyinto enhle, kuqala emulini yakhe lapho umuntu adabuka khona, lasemphakathini akhulele kuwo. Mina-ke ngokuzalwa ngivelela eNkayi ngaphansi kwenduna uSikhobokhobo esigabeni sakwaMabhongwane kuFudu. Nxa ngikhangela ukwamukeliswa kwami bona lo umvuzo kuyinto enhle eligugu kakhulu kimi, kodwa engikwaziyo futhi ukuthi inikeza isithunzi esizweni sami lasohlangothini engikhulele kilo la kukhampani yami engisebenza kiyo iZimpapers.
Kulabatsha abaningi abakumsebenzi wokuba yintatheli zindaba, bengicela ukuthi uphosele amazwi akho okugcina kuwo.
Umsebenzi wokuba yintatheli zindaba umsebenzi omangalisayo kakhulu, umsebenzi odinga ukuzimisela. Ukuze ube le ndonsela emangalisayo ekusebenzeni kwakho kuyadinga ukuthi ube lolwazi, ube lesibindi, ube lokuqedisisa into oyenzayo. Okuba yi-challenge kakhulu kwabentatheli zindaba abasanda ukuqalisa umsebenzi, lami ngeke ngadlula kukholokho, yikho nje ngikhuluma ngakho. Nxa ungazimisela usebenze nzima uze i-apply esibili ngokupheleleyo, uzathotha ngumsebenzi ozawuthanda futhi ngumsebenzi ozakuphumelelisa, ngoba uza kubonisa izindawo, uza kukhonektha labantu abakhulu, ukwenze ube le exposure enkulu emangalisayo, ugcine ufike kulona leli zinga engifikekile.
Hayi, amhlophe Ndlovu, siyabonga ngokungena kuhlelo.
Ngiyabonga kakhulu obi ithuba onginikelona ukuthi sixoxe mfowethu, kuhle kakhulu. Asikujayelanga lokhu, thina sijayele kube sibuza abanye imibuzo, kodwa hheyi namhla ungitholile. Mbuyembuye kakhulu futhi nabakhulu bami ngapha engisebenza khona ekhampanini ezimpapers for affording me opportunity yokuthi ngikhule ekwazini umsebenzi ize ngifike khona lapha. Ngiyabonga kakhulu. Nabaningi nje abangifundisa umsebenzi, abanye bakhona sendaweni ezijijeneyo, kodwa hayi ngiyabonga kini lonke.
Mthakazo muhle, isikhathi yiso esesidliwe ngumangoyi, sesilugciba lapha uhlelo lwethu lwabatsha. Sophinda sohlangana ngolwesibili kuhlelo lwabatsha, uhlelo The Connection, 8 to 9 p.m. lapha emsakazweni weStudio 7. Olivalisayo ngenjabulo, igama lami nguMike Hove. Mthakazo muhle, Zimbabwe muhle, bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike Hove. Sike sithethe kancane sinikelele ithuba uNtukameli Gomo kuhlelo lokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya, igama lami nguNtukameli Gomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Zintimkandla. Usiphatheleni lamhlanje mfundisi?
Siqhubekeke kanjalo nje ngendaba kaJona. Namhlanje sizikhangeleke sona isahluko sesibili, kodwa sisukela ke kuverse 6 labo ofundeka khona kanje sisiya phambili. Khepha izwi lafinyelela enkosini yaseNiniva, yasukuma esihlalweni sayo sobukhosi, yakhumula ingubo yayo, yazimboza ngendwangu yamasaka, yahlala phansi emlotheni, yamemezela yasho eNiniva ngomthetho wenkosi nabakhulu ba, yathi makungabikho umuntu onambitha utho nasilwane nankomo namvu, bangadli bangaphuzi manzi, kheba bambozwe ngendwangu yamasaka, umuntu nesilwane ukhalo kuNkulunkulu ngamandla, yebo kubuyiswe yilona loyo endleleni yakhe embi nasebudloveni obusezandleni zakhe. Leli ilizwi lithathela kuleliyana esike saba lalo ngaleya kuyana isonto ukubana nqa uNkulunkulu esesikhuphile esezwile imithandazo lokukhala kwethu kuye sokuyamela ke sisuka lapho sikhulume into eyiyo imilomo yethu ikhulume iqiniso ikakhulu kulabo abasiphetheyo amakhosi kuthiwa kasuka ezihlalweni ezicwebezela ezibutofotofo bazehlise bembathe amasaka bazibhuqe emlotheni njengokubonisa ukuphenduka kwabo nxa amakhosi esilawo elokhu esakholisa ukuhlala ezihlalweni ezibucwebecwebe besakholisa konke lokho abathi kumnandi ngobana ngamandla abalawo sisesekude nokusindiswa uNkulunkulu ilizwi lithi laba bantu inkosi yehla esihlalweni makhosi omhlaba yehlanini ezihlalweni lazi ukuthi uNkulunkulu ungubani uNkulunkulu kumele asisindise kuyini okumnandi ukuhlala esihlalweni esibutofotofo esitshibilika sodwa abantu bekhala emini lebusuku uNkulunkulu uyalalela imithandazo yabantu bakhe abesesithi lawe wena ophethe abantu ingabe yisiphi isigaba okuso ingabe ungubishop ingabe ungupresident lecabinet yakhe ingabe ungumeya ingabe uyinduna ingabe nje ungubaba xa ulesikhundla sokuphatha abantu zehlise uye phambi kobuso kaNkulunkulu ukwenzela ukubana impilo zibe ngcono zalaba bantu labo kubuyiswe yiloo nalowo endleleni yakhe embi abantu sebaphenduka baba izidlova abantu sebaphenduka baba zinyamazana izandla zabanye zithonta igazi iintliziyo zabo zigaya izibozi kabasanakekeli omunye umuntu owadalwa nguNkulunkulu sebebona lokhu abayikho khona okungaphezu kwamandla kaNkulunkulu yehlanini ezihlalweni lezo limbathe amasaka lizibhuqe emlotheni liphenduke endleleni zenu ezimbi ezokuncindezela lokuphatha abanye abantu kubi engathi lasezinkonzweni abanye abantu kabasayi ngenxa yokuthi kabaphathwa kuhle angikhulumi ke ngokomhlaba kwesinye isikhathi uyamangala ukuthi abantu abaphethe abantu abadala umfana sikaNkulunkulu nabantu abafana nalawe lami kumbe kule dimoni elahlala phakathi kwabo kabehle ezihlalweni bavume baphenduka ebubini babo lithi lizwe uNkulunkulu uzakuzwa abona amakhosi ezehlisa esenza okubonakalayo ukubana bazisola ngobuba abalaba ezandleni zabo uNkulunkulu uzakulalela asindise abantu bakhe yilo lalowo olamandla phezu kwabanye abantu kazehlise uNkulunkulu uzaletha ububelo ebantwini abasindise asikhulekeni Baba Thixo ingcwele ilizwi lakho liyasitshela ukubana wena kawulankosi kawulabani abaphathi labaphethweyo ngabazehlise wezela ukubana sithole umusa wakho amen
lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thande Kuzintimkandla Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami uNtungameli Nkomo.
Sabonga kakhulu Jakeli Dala kuNtungameli Nkomo. Iqembu leInkazimulo Afro Soul selethule indlikizane yengoma ethi kuzolunga.
Sanibonani bakwethu igama lami uClement Ndebele osuka eLupane ngimele iqembu inkazimulo Afro Melodies sishaya umaskandi Inkazimulo Afro Melodies lilamadlalade ayi 2 elakuqala lithi umlabalaba esilethula manje lithi kuzolunga I-album le ethi kuzolunga sinikeza ithemba abantu ukuthi madoda kuzolunga ngelinye ilanga kuphela noma kungalungelanga thina kodwa abantu abethu kuzobalungela ngelinye ilanga kuzolunga nginikeza ithemba ebantwini bakithi emdenini ilizwe lonke ukuthi hayi kuzolunga babekezele.
Sibafisela idlandla kwezomculo. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje, wathi sikhangele esibesilazo. Sebesidlula ikhulu lamajumi amahlanu 153 abantu asebebulewe umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe. Abadabuka eZimbabwe abahlala kule South Africa bathi bafuna ukuvala ngqi umngcelo wakwele South Africa lele Zimbabwe ngolwesihlanu. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisa ngoGibbs Dube ngisithi asihlanganeni ekuseni ngo-6:30 a.m.